So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 zikunhlolanja 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the fiscal and monetary authorities are implementing a raft of police measures to arrest the price.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS.
Kuhle ukuthi uhulumende avaccinate, yebo ukuthi kube nganeno, kodwa kumele ukuthi kube neminye imizamo, ngoba ngesilungu bathi bona prevention is better than a cure. Yebo ukuvaccinate ngenye indlela yeprevention, kodwa kulapha ukukhosa.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le-cholera isiyehlise ukumemetheka kwalo mkhuhlane, lanxa ezinye inhlanganiso isithi akulabufakazi balokhu. Imidlalo ye-2026 World Cup izadlalelwa emazweni amathathu abalisayo leMelika, Mexico leCanada, kuthi ama-finals emidlalo le azadlalelwa eNew Jersey e-America. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS. Ubekhuluma ngesikhathi evula umhlangano walonyaka owedalela abaphathi intambo bakahulumende ele cabinet e-State House, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Is of late kwaso kulama frequency increases yama rates. Anti uyabona ama price yethu siyapega nge local currency Zimbabwean dollar. If any bread basket sasi cheaper in local currency. But into eyenzakalayo ukuthi isikhathi esiningi irate yayikhwela kakhulu under normal circumstances, yafana ukuthi ikhwele on weekly basis nxa sokuyenza i-auction system. But of late kwazokutholakala kumarket at times kube lama-daily review ama-rates. So khonokho kwakwenza ukuthi ngesinye isikhathi i-bread basket yathi iphuma izinto have been taken by events. And we are also happy ukuthi of late during the past week kwasukujengisela ukuba lokhu stability okuncane, so thina sikhangelela i-more improvement from there.
Singathi ilokhu ikhuphuka intengo yempahla njalo abantu bayenelisa.
Intengo yempahla iyakhuphuka, abantu ukuyenelisa, yebo. In the sense of kuthi every day we are lomuntu ehamba estreetini ehlile eyenzani, but into ziyabe zinzima ebantwini. But ngamafitshane i-bread basket kathesi iphezulu kwe-monthly income ye-majority yabantu. Abantu sebedinga amanye ama-coping strategies ukuthi kuphileke.
Kodwa liyasuthiseka yini ngemizamo kahulumende ayiqhubayo ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki nsuku zonke?
Into esingathi siyasuthiseka ngakho ukuthi kule room for dialogue, but i-current price zekhona asisuthiseki ngayo. But siyasuthiseka nge-willingness e-government to engage, whether kuza implementwa or not. But to us, engagement becomes the starting point. Into yenza ukuthi kufunakala engagement, kuyasokutshengisela ukuthi ama-price akhona abantu abasayenelisi.
Sizwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla esithi sokuzaba lolunye uhlelo lwemali e-structured ngesiNgisi ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki mahlayana. Ubona ngani lokho kungaphathisa yini?
Yebo, for a long time we have been kuma issues ye try and error. Into efunakalayo I think for us ukuthi even ama proposal awaphumelele ukuthi ihulumende i-business community i-labor lama consumers badonse ndawonye kushalwe phansi babonisane bavumelane way forward but kungaba lento ebuya ingekho inclusive kuyabanzima ukuthi kuphumelele kuhle.
Lo ngumnumzana Comfort Mchekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ube khuluma kudaba lokuthi abathengi bathi ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe okulokhe kuqhubeka kubangela ukuthi iningi elingafinyeleli idola leMelika lehluleke ukuthenga impahla ezitolo zona ezilentengo egxile kumali yamanye amazwe. Sesizalithulela ke udaba esilukhulume kuqala lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa athi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe ama-RTGS.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo kusukela ngomnyaka odluleyo iningi labantu selikhetha ukusebenzisa idola leMelika. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende alungisise udaba lwemali eZimbabwe sithi ensukwini ezilandelayo uzakwazisa indlela ezihlelwa nguhulumende ekulungisiseni udaba lolu.
Accordingly, the fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures.
Siza kuza le ndlela zokwenza ukuba silungise udaba lwemali kuleli ukuze abantu babe le mali egcinekayo ezindlini. Sizalitshela ukuba siza kwenza njani ukuba silungise udaba lwemali kuleli.
Soon we are announcing the introduction of our structured tariff.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzalungisa udubo lokukhuphuka kwentengo yempahla kuleli. Uthe uhulumende wakhe lonyaka uzakhangela kakhulu umgwaqo weHarare Chirundu umngcele leForbes Border Post, umgwaqo weHarare Kanyemba, idamu leGwayishangani lokuthuthukisa inkampani kaloliwe eyeNational Railways of Zimbabwe. Ingcitshi ezichumula ezomnotho zithi idola leZimbabwe lehle isisindo ngesilinganiso esiphose sibe ngokuphethwe kabili ekhulwini 90% ukuthi abantu abangaba isilinganiso songamachumi lasishiyagalombili 80% sebesebenzisa idola leMelika. Ingcitshi ziqhubeke zisithi iningi leZimbabwe alisela themba ukuba uhulumende ulakho ukulungisa udubo lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Enye yalezi ngcitshi zomnotho esebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability ngumnumzana Masimba Kuchera othi ukuze uhulumende alungise udaba lolu kumele akhulumisane lozulu labosomabhizimusi ngoba iningi alimethembi.
So nxa kuyikuthi kufunakala ama-reforms ama-reforms kumele avela abuye after kwaba le nkulumo phakathi kukahulumende ama-businesses izisebenzi labantu makhaza abasebenzisa i-currency yangikhona ukuthi sibonisane ukuthi singaqhubeka njani nge-currency. Ukuthi uhulumende abuye lama reforms ezimele.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya othi kusukela ukuba uhulumende kumele alungise udaba lwemali ngoba soludala ukuya ngayelizweni.
Kuliqiniso ukuthi siyezwa singasibala ebulenjini ukuthi uhulumende wethu uzadinga indlela zokuthi aguqule imithetho imayelana lemali eZimbabwe ngoba kukhanya idola lethu leZimbabwe ibhondi leli selithwele nzima lithwale segadalala li-US dollar ele-America. Yinto yokuqala ukuthi ngithi mina kanti vele laba abantu abafaka imithetho yokuthi baguqula imithetho yemali kuvele kuyibo abantu abavele babhizisa idola lakhona.
Kunje idola leMelika selithengwa ngamadola awezimbabwe ezinkulungwane eziphezu kwezilichumi 13,500 RTGS emkambo omnyama. Ukuthi emkambo wensitha sekudingakala amadola ezimbabwe azinkulungwane ezimbili 20,000 RTGS ukuthenga idola elilodwa lemelika. Ingcitshi ezibalisa ingcitshi elodumo kwelemelika umnumzana Steve Hanke zithi imali yakwelezimbabwe yiyo engafela sisindo ukwedlula imali zonke emazweni womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane, kodwa enye inhlanganiso yesebenza labantu eHarare lapho lomkhuhlane obhahe khona kakhulu ithi ubufakazi balokhu abukhanyi ngoba ingcekeza ephuma ezambuzi lokhu igcwele endaweni eziningi, kanti lamanzi ahlanzekileyo lawo engatholakali. Iziphathamandla zikahulumende zitshele intatheli izindaba namuhla ukuthi inhlelo ezifana lokunika izakhamizi imithi ebulala amagcikwane emanzini okunatha kanye lemfundiso yokuzivikela kumkhuhlane lo yizo ezenze wadeda. Uhulumende usungule uhlelo lokunathisa uzulu imithi yokuzivikela kukholera ekupheleni kwenyanga edluleyo olwe-oral vaccination program ebambisane le-UNICEF le-World Health Organization. Njalo uthi abantu bathathela uhlelo loluphezulu ngobunengi. Uthi ukhangelele ukujova abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million abantu asebebulewe yikholera eZimbabwe kuze kumbe abacatshangelwa ukuthi sebebulewe yilo mkhuhlane sebesedlula amakhulu amahlanu i-501 njalo izolo kubhubhe ababili asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi edlula kancane amabili i-22.7 thousand. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Resident Trust umnumzana Albert Masula, yena othi kusakuningi okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane wekholera wehle okukhanyayo.
Kuhle ukuthi uhulumende avaccinate, yebo ukuthi kube nganeno, kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo ngoba ngesilungu bathi bona prevention is the better than a cure. Ye ukuvaccinate ngenye indlela yeprevention, kodwa kulama root cause angaka addresswa kangako. Kasikwazi ke ngoba sizwa kuthiwa khona uhulumende uza kwenza ukuthi abalasha ingcikeza kube lamafayini abakhona, lanxa nje amanye amafayini akhulunywayo sibona ngathi ngamafayini aqanise kakhulu, ngoba ukuthi umuntu angalasha ilitha kuthiwa khona uzabhadala i-$500. Kasazi ukuthi kuya-implementeka lokho, umuntu uyayithola ngaphi imali eningi kangako. Sifisa ukuthi kube lokubambana kuhulumende nezakhamizi, ikakhulu ekuqedeni esingathi yi-root cause lokhu loba imbangela ekholela kulokuvaccinate kuphela, ngoba singavaccinate amasiweji singaka-adressi, ukuswelakala kwamanzi kungaka-adresswa kangikholwa ukuthi singaceda udu. Siyabe siloku sibhoda sindawo yinye, yikho kukhulunywa izakhamizi.
Awekho yini amanyathelo eliwabonayo awokulungisisa lezo zinto okhuluma ngazo?
Kasikaboni imizamo singathi thina singathi kuba lokubangcono kulokho kukhona. Ingcikeza ungangena edolobheni eHarare uzabona ukuthi ingcikeza still igcwele indawo zonke, ikakhulu ungakuya kule ndawo Copacabana laphana uyabona ukuthi kulendawo eziningi lapho kulokho kubuthele ingcikeza. Njalo ziningi indawo zingakhangela emalokitshini kobo kuwazana labo Chitungwiza kobo Highfield zonke zona zani indawo kule ndawo lapho bona khona ingcikeza ilokhu iningi kakhulu. Njalo lamanzi sibona udoko lwamanzi lulokho likhona kalukapheli, ngoba umuntu angaza vaccinate kodwa nxa engatholi amanzi ahlanzekileyo ukuthi ageze kuyaxhupha ukuthi sithi singathi singaluqeda lolo dubo masinye.
Uhulumende uthi kusukela ngeviki edluleyo sungula uhlelo lokuhlaba abantu sebebanengi abaphumileyo besiyahlatshwa baphakamela phezulu, kanti njalo uthi lokusabalala kwalomkhuhlane sokwehlile, lingakufakaza yini lokho?
Ya kunzima ukuthi sithi inani selehlile ngoba kusase duzane singazi ngabona singake sithi sike sinike inyanga sibone ukuhamba njalo njalo enye into ekakathekile ukuthi nxa kulohlelo njengolokuhlaba kumele kube lemikhankaso esingathi ngama education campaign. Ngiyakhumbula lapho kwakwaba nekolela ngabona umnyaka ophelileyo uhulumende wasebenza sibili kwaba nemizamo sibona abezokuhlanzeka behamba emalokitsheni bekhuluma ngodaba lwekholela bekhuthaza abantu ukuthi ikholela singayinqabela njani loba singenza njani ukuthi idede. Imikhankaso mbona ngathi kulesi sikhathi kayibanga ningi kangako.
Lo ngumnumzana Albert Masula isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Umeli weBhilitane eZimbabwe umnumzana Peter Vaus namhlanje wethekelele usomlomo wedale lePhalamende eofisini yakhe eseMount Hampton. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Vaus wazise ukuba eneBhilitane lizimisele ukukhulumisana leZimbabwe ikakhulu endabeni zombuso wentando kaZulu.
Sikhulume ngentando kaZulu edale lePhalamende. Sikhulume ngemithetho yePhalamende nobudlelwano phakathi kwamazwe ethu.
Lokho kwenzakala ngesikhathi ziqiniswa izithembiso eziqondiswe kwezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe lengatsha zikahulumende okugoqela inkampani yezomvikela eyeZimbabwe Defence Industries ZDI eziqiniswa minyaka yonke ngamazwe athuthukileyo anjengeEuropean Union. UVals walile ukukhuluma lethathela izindaba ukuba eleBhilitane lithini ngalokho okwabiwa ngabe-EU okuqinisa izithembiso zomnotho eziqondiswe kweleZimbabwe. Usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthe ubuyamthabisa ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe loweBhilitane okulokhe kusiba ngcono.
Sikhulume okuningi ngobudlelwano bethu njengamazwe womabili.
Ubudlelwano beBhilitane leZimbabwe baphazamiseka kakhulu ngesikhathi uhulumende weZimbabwe aze athathele abamhlophe amapulazi kanye lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 okulapho eleBhilitane lethesa eleZimbabwe izijezo zomnotho ngenxa yokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu lapho iqhuba lolu hlelo lapho kwakuhlukunyezwa ukutshaywa lokubulawa kwabanye abamhlophe. Ngokungena kukamongameli Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe la womabili kodwa lanamhlanje akula okucacayo ukundlela amazwe la adlelana ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimntozolozi Ndlovu.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi selibanjwa ngamandla okuphatheka kweminye imisebenzi yokuziphilisa ephambana lemithetho. Le misebenzi igoqela ukweba, ukuthengisa imizimba lokunye okwakungavamanga ukuthi bakwenze ngesikhathi isimo somnotho welizwe singakagugudeki. UTopia Rasmussenqwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje abanye bahuquluza imali yamankampani lekaZulu besebenzisa ubulembu be-internet. Osakhulayo wakobulawayo umqoqi Ncube uthi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo bazibona sebesenza konke abangakwenelisa ukuziphilisa.
Iningi labantu abatsha baphila ngokuthengisa. Abanye nxa sibabona ku-vending khonapho uzathola ukuthi bathengisa izinto ezingekho emthethweni. Kuzokuthi abanye ngenxa yokuthi akula misebenzi uzabathola ukuthi batholakala kubugwelegwele esingathi thina yi-corruption. Abanye baphila ngokuthunywa, bethunywa izinto ezingayisizo. So ngakho impilo yabantu abatsha for us to put food on the table sebesenza loba yini.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo umhleli Ncube uthi loba kuqhubekela phambili ukugugudeka komnotho welizwe abasha kumele benze okusemthethweni ukuze bathole okokuzinakekela.
Mina ngingathi mhlawumbe intsha ikhuthazeka ukuthi iphatheke emsebenzini yezandla. Umuntu nxa engadinga into ehambisana laye ayithandayo kodwa ngumsebenzi wezandla angeke alale ngahlanga. Esalinde ukuthi athole umsebenzi mhlawumbe ohambisana lokuqeqetsha kwakhe ema-university. Njalo abalamakhaya bazama ukuthi nxa umuntu angadobha imadlana aqine ngasezifuyweni. Izifuyo ziyanda ngokuya kwesikhathi. umuntu abelanzuzo engamgcina.
Isifundi sekolitshini eleMidlands State University uTsepang Nare uthi kunzima ukuziphilisa kwele Zimbabwe uma ungosakhulayo.
Amathuba okubana bathuthuke abasakhulayo mancane kakhulu ngoba ekuthengiseni uyathola ukuthi indawo akathengisela kuzo azikho emthethweni. Kungakho laba basendaweni ezingekho emthethweni babexhotshaniswa ngamapholisa. Uhulumende kungumlando wakhe ukubana akhangele akasakhulayo abone ukubana izindingo zabo zonke ziyagcwaliswa. Lokhu kulotshiwe kusisekelo sombuso sikhangela ku-Section 20.
Inhlanganiso ezifana le-Civil Liberties and Drug Network kanye le-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe zithi ukuswela okubangelwa yisimo esibi somnotho welizwe sokusenza kube nzima ukuba abatsha beziphandele eZimbabwe. Zithi baningi abaseyizigebenga asebephila ngokubamba abantu inkunzi labathengisa ucansi eZimbabwe. Umphathintambo obona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi uhulumende ulenhlelo eziningi zokuphakamisa impilo yabasakhulayo.
I know the lot of parents cries, young people saying we don't have collateral when it comes to accessing loans, we don't have houses.
Abasakhulayo abahambe bayithatha izimali zokusungula amabhizinisi abo ebhanga labo ele-Empower Bank. Loba bengelazibambiso ezingafunakala bayenelisa ukuncedakala njengogatsha sibafundisa njalo imisebenzi yezandla ngathi lokuthi bengasungula amabhizinisi abo kufanele bewaqhube njani. Lokhu yikuzama ukuthi sithuthukise impilo zentsha yethu.
Ocubungula indaba zabatsha uBinon Ncube osakhulayo owake wakhokhela inhlanganiso yezifundo eziphezulu eZimbabwe National Students Union uthi okwenzakalayo elizweni yisibonelo sokuthi intsha kumele iqaphele abantu ababafaka ezikhundleni zikahulumende.
Ngapho uhulumende sikhangele ukuthi asincede nguye ofaka i-tax kuma-basic goods sokuthiya abantu abasha besegcekeni kungena into abangayenza ngaphandle kokuthi benze khona okho kukhona eduze ongavu umuntu baphile. Okungabalula ukuthi ngaphandle kokuthi sizame ukuziphilisa thina nxa kufika isikhathi sokuthi sikhethe la abantu abasikhokhelayo sinanzelele ukuthi asiphonge ukukhetha ngenxa yokuthi lowo kazwani lalo asikhangele lowo okhanya ezimisele ukuthuthukisa impilo zabantu abasha.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi umumo womnotho ungaqhubeka usiba mubi ngale indlela lizakhuphuka inani labasakhulayo abazabamba uzulu inkunzi abazatshontshela abantu lamankampani imali besebenzisa indlela eziphezulu njalo labazangena emigwaqweni behambe beze elikathixo ligwaze umhlaba bedinga okokuziphilisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bamukele ngenjabulo uhlelo lokuvikela impahla kanye lempilo yabo oluphansi kwenkampani yeChampions Insurance Company. Lolu hlelo lukhokhelwa luhlangothi lokuthuthukisa abantu enhlanganisweni yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umuntu munye ngamunye ukhokha amadola amahlanu ngenyanga elakho ukuvikela impahla ithengisayo efika amadola azinkulungwane. Kubika uGibbs Dube.
Ukukhela uhlelo lolu ngunkosikazi Deborah Mkhasa.
Uyabayimemba yethu so umnyaka yonke ubhadala idola lama-subs ethama 5 rand per month. So ungabayimemba yethu usesincedisana ngawo to join ukuba ku-insurance ku-medical aid yethu naleyo. Sile 3 packages, sile 1 bronze obhadala $5 and uzathola i-fire policy, uthole i-medical aid, uthole le-hospital test plan. So i-medical aid yethu sisebenzisa i-first mutual, ubhadala every month $5 uyathola ama-benefits ona lawo. Nxa une-dependent ulibhadalela $4 wena ubhadala $5.
Then sibe sesiba ne-silver $10. Then i gold ile nge 15 i gold sabe ses include insurance nxa ule motor siyakunika insurance ye motor i third part. Then for i silver si include i personal accident. Ku personal accident lapha ka ikusuka kwakho usiya hoda uyenze maybe accident lese usuka emagwegwe usiye e market ungaba phakathi kwesikhathi phakathi kwendawo khona apho yenze accident kule cover esikunika yona ukuthi uzilaphise esibhedlela. Then for i-bronze $5 yiyo engathi ithathwa ngama-vendors amaningi because it's affordable.
Ukuhlelo lolu unkosikazi Dorine Selimane uyawuluthakazelela kakhulu.
Uhlelo lo-insurance lu-right kakhulu and futhi it's affordable uhlelo lwakhona ngoba it's $5 per month. So ndizikhangele izinto zakho amagutsu abantu ayabe seku-safety side. Singakhangela indaba ke yayenzakala kumthize kwatsha. So nxa ku-insurance istaff sakho sonke if recorded ukuthi ngisemalini to be getting insured. So liyanceda kakhulu especially ama-vendors and it's affordable.
Nonkosikazi Charity Mpofu uthi lunceda abantu abaningi abathengisa bethengisa impahla emigwaqweni.
Especially nxa sesikhangelela i-security yama-vendors abantu abaphila ngokuzisebenza. Uhlelo lolu liyanceda ngoba uyathola ukuthi i-vendor isihambe emsebenzini yehlelwa ingozi kumbe yalimala. Besingalalo uhlelo olufanana labo-NASA ukuthi luyakwanisa ukukunceda lanxa usesibhedlela. Kodwa nge-insurance leyi i-vendor isilakho ukuthi anga-admit esibhedlela nalawa amalanga a-admitileyo insurance yakwanisa ukuthi imbhadalela. Iphinde njalo isize khonapho nxa i-vendor isithe yehlelwa luhlupho lokutshelwa zimpahla kumbe lokutshontshelwa kumbe lokulahlekelwa. Iyanceda kakhulu ukuthi i-vendor ungawi kodwa ukwanisa ukuthi u-ode futhi ubuyele back into business. Okwakathesi angeke ngithi ukuthi sesatholani kodwa ngenxa yokuthi besingakayehlakalelwe ngumonakalo njengama-vendors. Kodwa ngendlela engibona sisebenza ngakhona sikhangelela ukuthi lanxa singehlelwa loba yiluphi uhlupho i-insurance leyi ilakho ukuthi sisize kakhulu.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu beZimbabwe bekhala ngesimo esibi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, uGibbs Dube.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje lapho kuThe Connection uTabo Kancube uyabe xoxa labasakhulayo ngodaba lokusekela inkokheli ethile lamabandla ezombusazwe kungakhathalekile ukuthi balezibopho ezinganceda abantu kumbe hhayi. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le-cholera isehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane lanxa ezinye inhlanganiso zisithi akulabufakazi balokhu. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu la namhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.